indaba kaTrump iyethusa njalo iyachaza njalo ikabili indaba le ichaza ngokuthi-ke azabe sibone umuntu othe ngotshe ukhetho nd othese ephumile wamongameli ephendula njalo esethi funa ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela i-Israel kodwa bekuzayo uNetanyahu uyaphuma ngena aphuma ngena base-America sabe sekuqala lokho then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli abone ngani ingaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olusanda kudlula lolu ama-midterm elections abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpick choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu ekubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olungeleyo okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube nguye njalo oluthengamela enxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengesomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqini ibone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho oluzayo yini elizamela ibandla lethu okwenza ukuthi-ke abanye abashisayo behle bedodele emuva beqalise ukuzidawa ukuthi like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinike impilisana lo muntu ongangotrump so istatus akesisayile sizabona-ke ngokunjeka kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithengamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi olamacala ambindileyo ema-court lapha so njengebandla bangavuma yini ukuthi befake omuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.